sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela ngenjabo lenkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 Ncwabakazi 2022 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba phela abasukuma bekhathe izikhali ngakho ke iwelfare yabo nezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu nxa sisibiyazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
Uzulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela ele Defense Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhu bekhuphula intengo yempahla ezitolo nanxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcweti zithi osomabhizimusi uMnumzana Raila Odinga kanye loMnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela ele Defense Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni zalo ezitheni zalo. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhelele izindlu zokuhlala. UMnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele Coalition Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incoma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe engangena embusweni uza kwezela abakubutho iholo njalo wathuthukise impilo yabantu jikelele. Uphinde wathembise abebutho ukubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezano PF uMnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Hayi, ngamazwi aqhakathekileyo, ngamazwi akhayo sibili, ngoba siyanazelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba lesikhalazo. Bakhalazile abantu abanengi kusizwe service kuqala ngawo amabutho asethenziswa ukuthi hayi iwelfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abaqhakathekileyo nxa kukhangela izinto eziphathelane lendaba zedefense yelizwe, i-peace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimaintenayo i-peace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe kwaba lempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho-ke i-welfare yabo nezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu nxa sisibiyazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababuMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqhakatheke okunganani.
Sonke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula nxa sikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke kuthi ngesikhathi sikhangele ezokhetho kuba nabantu abathaba kakhulu, uthole sele-anawunsa ama-results angekho ofishali, abantu bethabele phezulu nezigcwalo ezitaladeni begcine bedistroya la ma-buildings lokutshisa imota zabantu esakubona kwenzakala eHarare ngemva kokubana uNelson Chamisa nebandla lakhe bethe bona hhayi ama results awazibona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila konke kokhana akulunganga yikho okungamele sithi hayi abantu bezofunda ukulinda lama institutions aphiwe amandla aphiwe lokwenza ukuthi yibo ababambe zokhetho kuphecelele izek yibo abantu abamele be announce ama results ama elections hathi zani uPF hathi CCC hathi loba yiphi ibandla lombangazwe so amazwi lamongameli ngamazwi ainspire lokho kwenzakala ngaphambilini ukuthi hayi bakithi sabona abantu beqhilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana ezidabare konke khonokuyana kufunakali ngakho ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezabeswayo uhulumeni.
Bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo isokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu. Ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulodlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni. Ungathini ngalokho?
Yaphuma iMokhante Commission kwakhulunywa abantu bafakaza. Akula muntu wabulawa ngamasotha kulezi gangi ezazidubula yikho kwakhulunywa nangendaba ye-engi yombhobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini amasotha angena esitaladeni ezochitha abantu bebethuthela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele benayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasotha ezimbabwe adalelanga ukubulala abantu bezimbabwe amasotha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe.
Ubaba uChamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqhakathekisa njengebandla le-CCC njalo uthi ibenganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje weZimbabwe. Ungathini ngalawo manje?
Bekukhakelelelwe ukuthi ngemva kokubani uba uNqanga Gqwetha ekhulumile naye uzaba lokokuthi udahalo uChamisa ngoba kumele naye atsho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone ukuqakatheka ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle nayevela kuloba nguphi umuntu weZimbabwe.
Lo ke umnumzana Mabutho Moyo owebandla lezano PF obekhuluma ecingweni lontungamili inkomo weStudio 7. Untungamili uphinde waxoxa njalo lomsekelo wesikhulumeli seCCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Into yokuqala ikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngithole lamasotsha lamapolisa akahoti lutho kuliqiniso ukuthi bayalamba yikho ke thina sithi amasotsha lama-Civil Service kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuli zabo zize zisuthe ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe amabutho kawasiwo amabandla wemaphathi ngalokho afanele enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professionally. Ngalokho thina e-CCC singake sakhomenta kaningi ngalokho kuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident we-ZANU-PF nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapolisa namabutho nama-civil servants adle ithemba ngoba ngitho le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilo kwelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akuna yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali lamasotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasotsha abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembisa uludi lenyosi phambilini babone yize konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo four and half le kakulalutho olubambekayo engakhampeni ngamanga thina abe-CCC asikhampeni ifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi indala sengena within 100 days amasotha amapolisa ama-civil servants abantu dibelele iholo labo liyabe selingcono lalokhu ukuhola imali yezigcili
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa ukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawatemba inamasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kubela lokho esikubone kukhetho olwedluleyo.
Inyoni ilomkhalelo yalo. UMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke isithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame. Asisamthembi ngoba sithethe ama-by-elections nama-elections adlulileyo, amasotsha abulala abantu eHarare mhlaka 1st August. Babethunywe ngubani njengoba laye evele ngaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThungweza eManyane, abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.
Mnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC limuswe ekhuluma lapho lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimoda isehla. Njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuze sicubungule lelo daba usithandakile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe ipetrol even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kukuthi amafutha intengo yawo isehla asikuboni okonke nje kuhambisana nentengo okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabisafana ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela kuphinda kube khona nobugebengu babo somabusiness ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabusiness. Asithathe nje isibonelo esinye futhi singasisebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngalo yanyaka ngicabanga ngo 2018 lwathi uma lwenzeka 2018 no 2019 lapho nje kulwathi uma lwenzeka wathola ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo einkulu o food for less obani bani laba wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncithiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice lobuyana ububona futhi ukuthi kuyibugebengu obenziwa ngosomabhizinisi ezweni ke elifana neZimbabwe lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi ivini noma yona uhulumende kubona lokhu kwenzeka angenele azame ukunqanda ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe nguye kasekho ubugebengu bukahulumeni bungenele ezinkampanini zangasese i-government ke ayizukuzilawula ke inkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni banakho ukuthi lowo mthetho bawenze ungasebenzi babe nendlela zokugwema ukusebenza kwabo ngoba vele inkohlakalo yokuqala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo uma ke ususiza phansi kubo somabhizinisi ubusuthola ukuthi izinto azizwe ukwenzeka
lo ke umnumzana Senzo Nkomo ingcwethe ecubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe limuzwe ixoxa lapho icingweni losithandekile emhlanga kwestudio 7. Isizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli njalo ingcwethi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Kodwa umunye lomunye engehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini i-50%, ukhetho lolu lungavama luphindwe njalo nge-run-up. Ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya, usithandekile emhlanga we-Studio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Amandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe.
Kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6 ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni. The current deputy president ongumunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu. Kukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota lanxa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha abaphazamise khona. As a result iMombasa county I think le Kakamega bagcine bemisa ukhetho lwabo governor bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials. And then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga. Kodwa hayi ngaphandle kwalokho khanya ukhetho luqhubeka kuhle.
Ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya, ungathi zindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto kumbe hayi bakhona labanye laba abasondeza eduze? Libona abantu bethakazelela bani kakhulu?
Ye eqinisweni nxa uthi yananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister Raila Odinga lo current deputy president William Ruto. Yikho nje esibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni. Indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo, hayi kukhanya ngani yikho lapho kungujiki lobhanqa khona sazo ukuthi induku loxa kuxaka kuyawela ngapi.
Ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya? Siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi awaphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo, khona ngapho ke kunjani njalo kulodlakela yini?
Ye nxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijayele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi, hayi kwehlukile kakhulu. Into enhle lapha eKenya ikuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo, and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba ba-ACT babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba le lama complaint kumbe insolo abazilethayo. And kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade engekho before lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties, so zathola ukuthi ibandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time, kodwa liku-coalition elodinga phakathi. And then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iphathi okuthiwa UDA, laye waqoqa amanye ama-parties baba yiKenya Kwanza, yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili-ke bebesiba le nsolo ayikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo. Kuye kwaliwa, for example, kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma-polling stations. Kulo kudonselwana ngakhona lokho, even lanamhlanje into engani yahlupha. And then khonokho nje ukuthi IEBC iphazamise ukhethwe endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi engakhampeni lapha, bobabili bebe sabalala ilizwe lonke, akulandawo abangayithintanga, bobabili besamukelwa ngabantu.
Loko yemnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya. Limuze ixoxa lapho lo Sthandekile Mhlanga owe Studio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine lokhu kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi yezwekazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele Russia ngokuhlasela eliwenze kwele Ukraine. Emhlanganweni lo munye wakhe wele South Africa uNaledi Panda izolo, uPanda ubikwa isole ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we Studio 7 uxoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, sibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi. Mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo, ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa, ziyawulimaza nomnotho wasekhaya. Izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakuma budget emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshonalanga, kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ube sesenayo ezweni lakhe. Kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe ekhuluma lapho le Studio 7 ese South Africa. Ku live talk lamhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngelanga le Defence Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi lichoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku soke siba ngcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele South Africa, Botswana, kubo Dubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona esiswele okokuzinakekela nge-COVID. Unkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, seLupanda. Ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo sengisize ecollege ukuzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha, impilo yeZimbabwe inzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungazo ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sokunjalo ke sembonto umsebenzi awutholakale ngazamazama lami ngaqala ukuwoda ngigijima siya kubo Botswana, ngisiya kubo South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho ngibamba lapha lalapha. Khona hayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibili ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami ngithenge lokhu lalokho ngazama lami ku-investor.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi. Kungasaphambeki eDubai, kubo South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya. Hhayi kuseduze lapha nje ematopo. Ngafaka lami umuzi bese ngendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilomunye wami engiphila laye, ngilomkami, angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena benguye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile, sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya besesitshintsha sesifaka ama-boer goats. Iwotshi, hhayi, iwotshi sesiqalile vele, sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje lilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabamba-bamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcina imali. Besithenga ama-assets enye umuntu eyokudla. Manje kathe sisokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule. Kusuka kube nzima ngoba imali yabongalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uthi uyazama ukucela uzwe bethi bafuna amaphepha, thina amaphepha ezindawo akakalungi, silokho siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wabungakabili amaphepha endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi sinzama ukungezelela izibaya ze-watch, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhesinye ngifake, ntobhesinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithole amanzi, sagebha imgodi yazi yaba mabili. Sesehluleka ukuthi oqala sehluleka ukuthola amanzi. Owesibili sawathola kodwa amanzi angikhona malutshwane. So ugcina kusifisela emuva ekulimeni. Sike sazama ukulima, safaka odelele, sasibathengisa selibengene emashopu khona pha kubo-choppies, kubo-pedis, singene sidelele. sokapinzi sike sabalazo sazingenisa.
Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.